Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMfumfu 2022 ngokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamunzura bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala kwarebusthomu nalenyatime 16 ukuthi besekula ama-police onscot.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora.
Uphokeliwe MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube layo okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa.
Kodwa abakubandla le-MDC bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini ngemini abazange bephume lolutho. Izindlu eziyizo zazigcwele, ulutho yizo zaphelayo. Zasala isithi elalile emzani namadoda kuphela.
Yakhala imuli etsholotsho etshelwe ngumuzi. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo loMnumzana Douglas Monzora okhokela ibandla le-MDCT. UMnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSikhala loMnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubikwa ukuba ubhodabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatheli ezindaba okuba usevela babona. UMasarirevu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisayo okwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo ngumnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha likamnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole, amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi ukubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala kwarebusthomu nalenyatime 16 ukuthi besekula ama-police onscot. Nanjenge-CCC siyakwazi ukubana ke amalunga enhlanganiso yethu asebunzimeni elinyazwa izanu izane umthetho nje ukubana ihlukumeze laba abaphikisayo. UMonzora has been part and parcel of ZANU. Yikho evunyeziwe ukubana ke eChikurubhi ebona uGodfrey Sithole against their own will, ngoba bakhuluma ukubana afuna ukumbona, kodwa yena wabonakala sothi asevunyelwe ukungena ke eChikurubhi njalo ehamba ke esiya mislida ke abathathi bezindaba lozulu wonke jikelelo esithi yena wabona nalo Honorable Sithole lo Honorable Sikhala kuyinto ke yamanga. Kuyamangalisa inxa yokubana abantu benyathiwe besilabo lo mongameli advocate Nelson Chamisa belokuhluka ukuhlukunyezwa ngokubona-ke abantu abanjengabomonzola labanye bezanu bekuku-advansa-ke i-two politics ngemva kokuhlukumezwa-ke kwabantu-ke abathatha izanu babotshwa bona bangama-victims e-violence, you know what happens in Nathime. So kuyinto emangalisayo kakhulu ukubana-ke abantu bayahlukunyezwa, and what Munzora and Tuma are thinking about yikushekha ama-political scores.
Ubona ngazani vele bakwenzelani khonokho, kukhona okunye esingakuboniyo.
Bayenzela bona ukubana-ke becreate-ke imibuzo enhliziyweni nengqondweni zabantu ukubana-ke why kiputi ingekho, whereas kuyazakala ukubana-ke umongameli wahambe zamuke ngenethi grubhu wayaliswa enyathibe zahambe ukuyabona abantu nokubancedisa-ke kuofe zabo, okuyinto angayithakazela nokubonga kakhulu. Kodwa izanu yathuma-ke amasaku ukubana yethu abantu nokwethisela abantu ukubana bengahlangani-ke lathi. Konke lokhu-ke kuyatshengisela ukuthi uMonzora yena lezanu bazama-ke ukubana ba-create the impression ukubana-ke ojob zikhala abasekho, njalo ukubana uMonzora yenza ngani yena ulokungcono lokumelela-ke amalungelo abo, whereas bona yibo bayazakalayo kusobala kuzulu wonke jikelela ukubana uMonzora they've been employed with the system, they've been the reason why still up esport ngenxa yakuthanda kwabo-ke ipower lokuthanda kwabo-ke imali. Now they want to come and let us and try to masquerade njengabantu abamelela amalungelo abantu. UJob Sikala ubengasoze engena ejele ngabe uMonzora ne-ZANU-P F engayenzi what they are doing to assault the authentic opposition. So yinkinga-ke ehlangane layo.
UMnumzana Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi uMonzora uxoxe loSikala kanye loSithole.
Abantu abaqakathekisi into kumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga. Okukhona umkhokheli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo. Kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba, ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki ukuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikala aphume.
Ye, nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke okwenziwa nguMonzora kusetshenziswa libandla lezanu, akukho okunye nje uphonge ungenangeni kwezethi agcine phela umuntu olesisindo laye ungathi nangakhonokho.
Okokuqala, ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikala. Abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya ku-COPAC kuze kuzofika khathesi. Umuntu nje abamazi general, asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu. Abantu bayamazi njalo isimilo sakhe, i-character yakhe bayayazi. Ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima, but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yokukhokheli nxa efuna impumelo afuna iphume. Ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikala obotshiweyo ukuzasuka lapho khonokho akwenza kuze kuphume uYvonne Sarura kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasi maenkahama, yikho azakwenza ekhulumisana lalabo okumele axoxisane labo ebabonise lokho abamele bakubonise khona. Inhlanhla esiyifisela uSikala yikuthi agcine ephuma ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwejwa yena engakathembisiswa lokuthembisiswa.
UMnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare. Kulemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. UMnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Ngizetholotho emagusini emzilikazi layini angiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangisetholotho. Ngizetholotho esenta kule yini iprogramu engangihambe ngayo. So yangakangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya. Ngazofonelwa ngabo-twelve ukuthi umuzi uselile. Ngazifikwa kakhulu ukuthi uhamba njani. Ngase ngidinga i-transport, ngivele i-transport ebantwini, ngase nginika imota. Imota ngayithola ngabo-two ebusuku, kodwa ngezinyawo. Ngagijima ngazongekela emagosini emzilikazi layini. Ngathola isididi esikhulu kakhulu esisekekayo, umuzi uphelile. Abantwana baphuma endlini benqunu abazange bephume lolutho. Izindlu eziyizo zazigcwele, elide yizo ezaphelayo. Zasala isithi elalile umngane namadoda kuphela.
Ngubani owayenza khonokho?
Laphana kwathi sekufile sathola unyawo. Unyawo lolwanga lwalucacacacangela nje. Abanye bethi ngizani. And then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka enkingeni emthethweni. Ngafika ngazikhulumela naye wakhuluma utesuka lapho wangena ebhasini. Unyawo lwadiyile lwabuya lwazobonakala khona lapho ngikumele ziphile.
Ngumuntu onjani nalo?
Ngumuntu, umuntu oyindoda usezandleni zomthetho.
Singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona. Into ezazingani ziyabangwa yindaba zelifa ubaba wathona. So mina dengelandlela ukuthi kumi ngangifuna ukuthi ngizisa nga. Kodwa into esingizisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi.
Singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini?
Iy'mpanda zabantu abami zaphelele ezindlini, amabele, ukudla, izincwadi zesikolo, bagetsi zetisketi, fenisha, amafriji, mathuluzi. Mina umuntu ebezincedisa ebambabamba lapha lalapha ezimoteni. Wonke amaphathi ami engangisithi ngwathi mangiwanilungisela abantu izinto engiphathele wona aphelele wonke into engiyitholileyo. Ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade namanzi kuphela.
Umnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line eTsholotsho. Siyahangeni kusigaba esilandelayo siye sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi kulabantu abane labangamathumi ayisithupha lanye 61 abafele entilongweni eTehran izolo lapho okuvalelwe khona abezombangazwe lalabo abasanda kutshengisela emgwaqweni bekhonona ngokubulawa kukamaster Amini wabhubhela ezandleni zamapholisa esetshenziswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa ukuba kulo mlilo oqhamuke entilongweni leyo. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla ukuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alwisana kwele Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhomisane umlotha lalwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba Dube kubalaleli mphinde ngibingelele kubasakazi bethu be-Studio 7 ukuthi liphile nje.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakungumnyaka ka-1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho-ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanele lakancane siyisizwe sikamthwakazi siwugodlo. Lapho okwaba nempi khona amaqhawe akithi ezama ukuvikela umbuso wabethwakazi indawo ebizwa kuthiwa kusegadade. lapho sibona ngempela amabutho afana nabo umbizo babezimisele ngalendlela ukuthi ke ngabe kuthiwa namhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela ke kumuntu ezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu ezibizwa kuthiwa ngamazekyu izigwagwagwa bezimisele ngendlela ukuthi babeze bethi vala ngebheju yikho ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula
kuqakatheke kangalani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakale gadani
kuqakathekile babuduke ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe lakhe noma efuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo kwindlela ukuthi kulondolozwe imilando efana naleyo ingacitshi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuze kuyefika esizukulwaneni esilandelayo
isikhumbuzo lesi siyabe sisenzelwa ngapha kwangkhona njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona
kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabutho lawa engikhuluma ngawo kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo so lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi khombise ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagciniswa ngaphezu kwamandla so iningi labantu liye laphana liyebudana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawe
ye lapha-ke sixoxa lo baba umbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu baba ngwenya ungadinelwa kusasa baba
angibonge lami babuduokwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu
Amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni ngoba impilo injalo iyasiphakamisa ngenye imini isehlisele phansi siqhubeke ngalo ilizwe silibale iy'ncwadi zezakhaka zenkosi usolomoni isahluko sika-18 vesi lika-20 iphinde njalo ngokuphangisa ohamba nabahlakaniphileyo kuyakuhlakanipha ke bamngani wezula uyashoshozelwa yizo kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umuntu ekazikhangele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani kodwa namhlanje mfuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha siyikhangele ukuthi kathi nxa sisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhlalakahle yabantu labo abayibo abaphethe abantu ngezigaba ezijiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela uwula nxa uwulowo olesikhundla sokuthi kukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube ngumuntu othize yenza khona lokhu okukhangelelwe ngabantu ngiyake ngibone kubizwa okuthiwa ngama-press conference lapho inkokhelo ezijiyeneyo zengatsha ezijiyeneyo kumbenhlanganiso ezijiyeneyo zibuthanisa intatheli ubana zibuye zizokuzwa lokho ababefuna ukwethulela umphakathi kumbe uZulu. Ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubuwula bakhe. Uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezama mhlawumbe ukuthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sokubhalwe phansi. Ukuthiwa ohlakaniphileyo, ohamba labahlakaniphileyo uyazuza ukuhlakanipha. Isiwula, umngane weziwula, uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo, azithathayo, le nkulumo azileta emphakathini. Ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngoba namhlawumbe bungaqondiseka, kodwa ubuwula beziwula sizihlangene ziningi, zivumelana ngobuwula, kubulala isigaba, kubulala isiqinti, kubulala isigodi, kubulala esengitsho lelizwe. Labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba yisibusiso emphakathini lakuNkulunkulu. Kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki, bangabi lenhloni. Kengithathe isibonelo, nxa kuthiwa abantu babulawa indlala, nangu ukudla okuvela kulaba abadlayo kumbe uvela kungadla zikahulumende, iyekuzwa umuntu othiwa umkhokheli esithi hayi lokhu kudla ngokwalabayana, ayisikho kwalaba abanye. Ibuwula bona lobo, ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana, iyakuswela ukuthi incedakale. Ohlakaniphileyo uyaqoqa lapho konakele khona. Sikhulekeni uNkulunkulu, sitshengise ubuwula bethu, siphenduke kubo, siqonde ekuhlakanipheni. Amen.
Lohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangela impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye leRentals Uyaz adibana kufinali yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba eleChiefs linqobele Black Rhinos nge-5-4 ngemva kokuchaya kwembekwa kwathi eleRentals lalo lichaya leFC Platinum nge-4-3 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa. iChiefs leRhinos bezifike kupheleni kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0 kuthi FC Platinum leRentals zona bezifike kupheleni kwesikhathi kuyi-1-1. Sikhangele umdlalo wenqindi. Umdlali wenqindi wesifazane ukuda kwashe Chiwandire usele ephethe inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico. Bebebanga isicoco seWorld Boxing Council kusigaba seBantamweight, njalo limpumela itsho ukuba uChiwandire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamileth Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide.
Kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar kukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona. Intethekisi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kule midlalo.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalonyaka izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kumpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar okuyilo eliqoqala imidlalo. Intatheli zindaba yezimidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa imidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Khanya idifferent kakhulu lento ezinengi zabe zichiyene kula manje isikhala lokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaligo nalawo Europe lase Africa khona nabo Asia. So hey kungani kuzaba nzima ngoba lama players ama injuries bona zawo maningi. But I think mina nxa ngikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama players a inform kathi especially abadlala ku Portugal abaningi badlala ama team lawo ase Europe amaningi and bayenza kuhle. So I'm looking at team nje Portugal ukuthi yiyo mbona ngani izayenza kakuhle.
Umunye nayo ukhangelele iqembu lePortugal ukuba linqobe ngungqabutho Gumede.
Nanjani uChristiano sekuna ngaPortugal. Ofuli Portugal ya this time izafika izithathe World Cup.
Umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqala ngesikhathi iligi yeZimbabwe izifike komlindi uyacina. Njalo umuzi wakhe Ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Hayi ngikhalela ukuthi iWorld Cup le izasisela something esizakholisa lathi. Yanazelela ukuthi lapho esivela khona ibhola lethu belike lama because of COVID and stuff. But kathi esikhona ukuthi kule World Cup uya anticipating ukuthi vele we've got something esizabe siyifollower and ngikhuluma so ngifukuyajusa iDSTV so that I'll be able ukuthi ngibukele.
Usibonakalisweni leya yena uthi laye uyilindile imidlalo yezwe zomhlaba kodwa akakakhethi iqembu lokusekela.
Mina ngizwile ukuthi iWorld Cup yabise Qatar. Ukuthi amathimu akhona wapi hayi akabili shona. Kathi ngokuthanda kwami umdlalo webhola hayi ngizabe ngibukela and then maybe sembukele ngabona amathimu aqualifyile senza bale yami enza ikhethi ukuthi hayi mina ngihamba la.
Kula maqembu angamathimu amathathu lambili yazancintisana ngenyanga ezayo kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele kusukela zingamathimu amabili kunyanga kaLwezi kusiya mhlazile ithimu lathoba nembili kunyanga kaMpalakazi. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2018 kumncintiswano oqhutshelwe kweleRussia. Amazwe azaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba lonyaka ngabalisayele Argentina, iBrazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye nabaqoqo bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami yacela ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi kanye nawe kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi yami hambe
Labo-ke Man of Influence kanye nawe singagqibi uhlelo lwalomhlanje wothi sikhangele ebeselazo abakubanja le-Citizens Coalition for Change badinga amangalo uhlaza tshoko kuba umnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubanja le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi maximum prison. Yakala imuli etolojo etolo ngumuzi. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lisa umthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.